siyalambulela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 17 kuMabasa 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walambulela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Kusasa eZimbabwe linanza ilanga lapho elazikhulula khona embusweni kahulumende weRhodesia ele Independence Day kule mbono etshiyeneyo ngokuthi iningi labantu likhululekile na sokudlule iminyaka engu-35 ilizwe lathola uzibuse. Umeli weBinga North edalele ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi uzaqhubekela phambili ngokulwela ukuthi indimi zonke ezisemthethweni elizweni zitolikwe kuleli dale njengalokhu okwenziwa indimi zesiNdebele lesiShona ukwenzela ukuthi abanye bakhe abazisebenzisayo bekhulume bekhululekile kuleli parliamente. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kusasa eZimbabwe linanza ilanga lapho elazikhulula khona embusweni kahulumende weRhodesia mhla ka 18 kuMabasa 1918. Lanxa kulabanye abancome uzibuse iningi lithi kalikhululekanga ilizwe ngoba kulobandlululo elizweni kukanti lamalungelo oluntu ayiphulwa. Okunenga lolu daba sukuzweni kungxoxo lesakhamuzi sakobulawayo umnumzana Dumiso Khumalo.
Ilanga lona lelo dadwethu lilanga nje elingakanini ebantwini bakithi. Akulamuntu ongathi ukuthi uyazivusa kuloneli lizwe. Abantu abazivusayo nabemuli yakibo kapresidenti kuphela. Abaningi ngabantu nje abahlalele nje ukuthi bangathini. Engathatha for instance abantu abanjengabosisi uMjuri nabobaba uMtasa. Abantu laba babekhumbula ukuthi bazinkalakatha kuloneli lizwe. Kodwa konke khonokho kwaphuma sobali ukuthi nathi one of the things. Liyafanana lokuthi open prison. Wonke umuntu uyaphika lapha kakulamuntu ojabulayo.
Kodwa okuhle esingakuncoma ukuthi abantu abansundu sebezenzele khona yikuphi?
For the past 6 years akukho ngitsho lokukodwa abantu abangazitshaya kho isifuba. Ngoba iqiniso has been moving from bad to worse. This episode ngabona 120 years back, 36 years ago.
Kodwa sesikhangela loluyana ubandlululo lwabelungu ukuthi umuntu omnyama kule ndawo angasihambiyo, kulezikolo angayikuzo, kulo msebenzi angawenziyo, kulezifundo anganyeke ewaziqeqesha ekolitshini.
Yona leyo dadethu yinto ebuhlungu kakhulu yona leyo okwenzakala ngayo khathesi. Khathesi uhulumende lo khona iNdebele uyizonda lokhano kokuthi. Ngitsho loba bona labana abasebenza ebandleni lakhe. Ngikusebenzela nje khonokho ukuthi babekelwe ngakuphela kodwa labo bayazazi ukuthi vele abanavali ngisho phakathi kwenhlanganiso yakhona. So amakhiwa ayengcono ayesenza nje umuntu omnyama wonke alingani. Khathesi kubuhlungu kakhulu ngoba uhulumende lwana uyake promote omunye umhlobo phezu komunye.
Imzekeliso elilayo ngalokho yiphi?
Ya, uyabandlulula kakhulu uhulumende wamkhona. Okokuthi konke khona lokho kuveza ukwehluleka. Uyabona ukuthi amazwe wonke globally basebenzela ukuthi izizwe zibambane. Owethu yikho engikhona efaka umthetho wokuthi kube lesi sizwe esikhangelele ezinye izizwe phansi.
Ikusasa-ke liyibona injani?
Lapha into engenza kube ngcono kuzaba ukuthi nje yenalo umuntu okhona ongiyosehlukumezisi nje kangaka angabi khona ekubusweni kwelizwe. Njalo ukuthi lozangena laye akekwazi ukuthi ukuba ngumkhokheli welizwe akudingi ukuthi usekele isizwe sakini. Umuntu obusa ilizwe ubusa zonke izizwe ziyabe ziselizweni lona leli. Kuhle ukuthi kungabi lokubandlululana komhlobo ngoba lakhathesi khonokho sikubonile izini nakuye nalo omunye we-opposition upresident wangikhona uTsvangirai. Naye wenza into efana nayo ngakhangela i-shadow cabinet yakhe. Naye ivele ilobandlululo olukhulu kakhulu ukhangele ngitsho layo nale kathisi uJuri layo. Naye futhi iyafanana la ifakwa abantu beshoneni bodwa. So khonokhana kuyatshengisa sikuthi vele iphatshana lokuthi ilizwe lonaleli lihlaliseke.
Lo umnumzana Dumiso Khumalo isakhamuzi sakobulawayo obekhuluma ecingweni le Studio 7. Umeli webhinga North edalele eParliamente uMnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi uzaqhubekela phambili ngokulwela ukuthi indimi zonke ezisemthethweni elizweni zitoliwe kuleli dali njengalokho okwenziwa isiNdebele lesishona ukwenzela ukuthi abanye bakhe abazisebenzisayo bekhulume bekhululekile kuleli dali. UMnumzana Sibanda uthi ngokwehluleka ukuba labatoliki balezi ndimi kutsho ukuthi idali lePhalamende lephula imithetho ekusisekelo sembuso welizwe.
Ngakukhuluma ngesizathu esokuthi uma ngibona amalunga edale lePhalamende awakhuluma isiNdebele awakhuluma isiShona kujwayelekile ukuthi noma abantu abafundileyo abasaziyo isilungu abafana noChamisa uzamuzwa ececetsha ngolimi lwakibo ukwenza ukuthi nxa ekhuluma labo abantu abaye bemuzwa noma isalukazi noma ixegwe elingafundanga elingezwe isikhiwa kuba lula ukuthi ezwe ukuthi ummeli wakhe uthini. Kanti besokusithi ke kulaba bantu abafana lami engikhuluma isiTonga sokusiba lalabo abakhuluma iChibarwe, iChichewa, isiKhalanga, isiKhoiseni, isiNambiya, isiNdawu, isiShangani, isign language, isiSotho, iTswana, iVenda leXhosa nikawatholi ithuba elifanayo. Osokusenza ke ukuthi laba bangakhululekanga kakhulu ukukhuluma ngesikhiwa uzathola ukuthi eParliamente babe lokhu bevala imiyonga.
Singathi maningi amalunga edale lePhalamende akhuluma ezinye lezi ezinye indimi kumbe sikhuluma ngabantu abalihlekana kuphela.
Baningi, remember ukuthi khona indimi zonke lezi esikhuluma ngazo zindimi ezikhona eZimbabwe. Ende uzathola ukuthi isikhathi esiningi singazama ukuthi isconduct istudy sizananzelela ukuthi ama members of parliament wona lawo asuka kulezo ndimi indawo ezikhuluma indimi zona lezo yiwo angacontribute yophakathina kweParliament isikhathi esiningi. Bengakontribute kungasukuthi kakula abala lutho lokukhuluma but kuyikuthi iproblem ekhona ngeyokuthi isikhiwa mhlawumbe kwesinye isikhathi siyabaphica labo baya befuna ukuthi bekhulume ngolimi lwakibo kusenza sikhangeleke angani thina esikhuluma lezi ndimi kasisobantu beZimbabwe nxa bekhuluma abakhuluma lezi ezinye indimi ezikhulunywa thina sayo sesibonakala ngani engxenye nje singabantu beMozambique kumbe singabantu beMalawi ungani singama immigrants phakathina kwelizwe lethu. Kanti uma omunye lomunye ekhuluma ngolimi lwakhe uzizwe siba lesisindo labantu bakibo labo bayezwa ukuthi hayi lathi siyingxenye yelizwe leZimbabwe. So ke yikho ngayifaka ipoint of order naleyana ngathi ngiyifakile uspeaker wathembisa ukuthi bayazama ngazo zonke indlela ukuthi lokho okuyinto khonokho kulungisiswe. Ngakho ke ngizabapha nje ithuba elifitshane mhlawumbe just 2 months to see ukuthi mbone ukuthi yikuyini asebekwenzile nxa bengayenzanga lutho hayi kutsho ukuthi leyo ndaba sesiyaphinda siyivuse. Kungangcono le madala esihambi e-court ukwenzela ukuthi siyezama ukuthi iParliamente sibambe ngamandla ukuthi yenze okufanele ukuthi kwenziwe.
Singathi kusedale leParliamente lodwa kumbe sikhangela ukuthi vele kumele umthetho leyo ku-constitution ilungiswe elizweni ukuze isebenze.
Liqiniso lona lelo olikhulumayo ngoba ungakhangela ku-section 6 subsection 3 e-constitution yeZimbabwe ithi yona kufuze ukuthi indimi lezi zibe zindimi ezisetshenziswayo but thina sithe okungaba ngcono ukuthi othi sicalisele lapha eduze lapha esivele sikhona ngoba le nxa siyilungisa siyilungisa ngiyangikhaya ngiyemndeni ngiyePhalamende nxa sesisuka lapho ke sokulula ukuthi sesithi kukhulumende kathi kulumende wena indaba ungenzi lokho ukuthi kathe sisiqale ngohulumende thina njengePhalamende yakhona singakakulungisisi mbona ngani kusuka kube lo dubu.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, umeli weBhinga North edale lePhalamende obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Ubuyanga bubikwa busengezelela umonakalo obangelwa indlala eZimbabwe ngoba abantu abaningi bathi kabenelisi ukuthenga ukudla lanxa kutholakala ezitolo. Umeli weBite Bridge edale lePhalamende uNkosikazi Sipho Dube utshele uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi okudanisayo ukuthi ukudla kukahulumende okumele kuphiwe uZulu ngaphandle kwenhlawulo kuyathengiswa.
Imumo khona kathesi emavinkilini konke into ikhona kodwa imali yokuthi umuntu ayethenga manje imali kayikho. Angazi ngokuthi kathesi bekuthiwe khona khona kuzaba lohlelo oluzabuya abantwana nxa bevula izikolo ukuthi bathekelwe ezikolo ngokuthi bese kulomumo ukuthi abantwana ingani indlala la esiba affect ngaphezikolo bayalala abantwana bayanjani njani ukuthi lokwana ukuthi ngisuthi abantwana bahodoza so kuthwe izikolo zizaphiwa isikafu asika kubona siza ukuthi kukhangelela ukuthi nxa izikolo zivuka kungaba khona yini xa sizabuyela eParliament sizabe lokho esikhala ngakho ukuthi kufanele abantu liphiwe ukudla incediswe sibili ngokuthi yona imali $15 leyo kuthiwa lithenge ngayo isikafu mina ngibona ingani inenge kakhulu plaza abantu vele kabenilisi bonke kuyathenga ukuthi abantu babethemba ukuthi bazilimele so uhulumende kancedise kakhulu ukuthi ukudla kakubuye phansi ebantwini abantu bathole ukudla okudla sibiloko kuncedisa ukuthi abantu bengafi ngendlala i-$15 abantu kabayenelisi abalayo
lo ngkosikazi Sipho Dube ummeli weBeitbridge edalela eParliament. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America ise Washington. Lisibamba kumakakase aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 6065 la ku 15460 kHz. Lila kunjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ngesilitshiye kancinyane ezandleni sikantungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngontungameli Nkomo. Lamhla ngixoxa lo msekeli webandla leMDCT uDonald Mabutho ongomunye wabasekeli baleli bandla abatshengiseleyo eHarare ngeviki edluleyo besola umbuso kamongameli Mugabe. Ngiyakwamukela kuhlelo Mabutho.
Ngiyabonga mfowethu Ntonga.
Kuyini okukuphe umdlandla okubana usuke kobulawayo uyebambana labanye bakho ekutshengiseleni lokhu eHarare?
Njengomuntu osakhulayo bengisiya tshengisela ukuthi nginike istatement ngikhuthaza abanye amajaha asakhulayo ukuthi hayi bantu bakithi sekwanele isikhathi sobuso kamgaba. Sesidiniwe, sesihluphekile, asilamsebenzi. Abaningi bethu ama-university graduates sebethengisa i-airtime, abanye ngasengabuwinto omthova and yinto mina enganjabulisiyo njengomuntu osakhulayo though I am gainfully employed as an operations manager one of the top companies but I decided ukuthi no, let me take an off day ngihambe eHarare ngiyetshengisela uzulu wonke ukuthi hayi bantu bakithi isikhathi sikamgabe sesenele.
Uzwe njani ubona libanengi ligcwala isitalada ngendlela eligcwele ngayo ligeleza ngazo njengomfula?
Ngizwe ngisiba lentshukuntshu lami kungikhuthaza sibili sibili ukuthi hayi bantu bakithi sempilo ukuthi sikhulule uzulu lweZimbabwe lonke lube lokusutha into zonke zibe right. I-economic situation which has prevailed lapha elizweni lapha for the past 15 or 20 years ikhoste kakhulu i-generation yethu yabontawo ukuthi ngalobana kathesi sigatshana but ngenxa yombuso kamgabi bantu bakithi ngibone kufanele sibili sibili lami ngithe ngibona abanye begcwele uyazi ngizwe inwele zami zisibi ukuthi hayi iZimbabwe entsha iyabuya la bona umongameli nonkosikazi wakhe besiza bezokhokhela bengaphambilini ngoba yinto leyo yayihlala ikhulunywa upresident sithi hayi ngizakhokhela mina ngiphambili so kwasuka ke kusithi laba bemaphepha ezindaba-ke basebekusebenzisa khona ukuthi hawu kanti yena uTsvangirai wayethi uzakhokhela uzakhokhela but iparty yethu with the leadership ekapresident wethu umongameli ubaba uTsvangirai made a statement emhlabeni wonke ukuthi hayi bantu bakithi kathesi sekuyisikhathi sokuhamba. Ngiyakholwa kakhulu mfowethu Ntungu ukuthi iZimbabwe entsha iyabuya ngesitshengiselo esenzakele eHarare. I'm sure upresident ukhulumile kuzangena kuwonke amadolobho after that sibeze siba le one national lokuzeni ezabambanisa amadolobho wonke lama-reserva sesimtshela ukuthi hayi baba mkabi sokuyisikhathi sethu ukuthi sithathe iZimbabwe isebenze njalo ama-industry avaliweyo kobulawayo avuke ontanga bethole umsebenzi bekele kuhlale emabrijini.
Sike sabona ngo-2013 uTsvangirai egcwalisa inkundla lezinkundlana abantu bemlandela ngobuningi kodwa usuke wanqotshwa kukhetho kusuke kuphambaniseke ngaphi kanti
nxa ngikhangele i-election ka-2013 bantu bakithi, i-national mood eyayikhona ngaleso sikhathi, wonke umuntu had one message, i-change. But okwasuka kwayenzakala after the 31st of July kwaba le-national mourning, abantu kwabazondisa kakhulu ukuthi ayisiyo into ababeyikhulume mhla ka-31 July. And waphinde wakugcwalisa kanjalo-ke umgabe ngendaba yokuthi i-AGC isimthethe. Wakhuluma wathi hayi ubaba uTsvangirai waphuma le-73%. Kuyisi sitshengiselo ukuthi yiyo eyayiyinzuzo esasiyitholile lo mongameli wethu 73%. Kungaselani umgabe wadecida ukuthi hayi bantu bakithi mina lokho ngisafuna. But kungaselani, that will not happen in 2018. Ngoba mina njengomunye wabontanga, I will make sure ukuthi ubaba uTsvangirai usekuhambile e-State House. Njalo uselethile inguquko ekade siyimelele since independence.
Kudaba lokubhalisa ukuvota lapha liyakhuthazana yini njengabasakhulayo, ngoba mhlawumbe kulapho unye kulenkinga khona ukuthi abasekeli bebandla bayabuya emihlanganweni kodwa abanye babe bengabhalisanga ukuvota.
Ngiza kubisela njalo umfowethu Mtunga ku-2013. Ngikhuluma lapha ngile gunya ngokuthi mina kuward yami uward 9 lapho evela khona eMpopo Maphelandaba, I myself personally ngiyaziqhenya ngoba about 250 people engabadayarizaga ngabhala phansi ukuthi laba sebengama-registered voters. Lamanje kathesi lokho sikhuthaza ukuthi bantu bakithi asibhaliselini ukuvota. But inkinga ilapha, kathesi akula ma-centers akhona kathesi angaba seduzane. Ngakunika umzekeliso eMpophoma kumbeni emakhandeni kusize lapho kubuphi, azikho indawo zokuthi kathesi singaba sithathe even abanye abasakhulayo ntanga bethu sisiyababhalisa.
Hayi, isikhathi sesidliwe ngumangoye Mabutho. Kubaphosele lokugcina abanye ontanga.
Asisukume nini emadolobheni sitshengisele uZulu wonke, umhlaba wonke ukuthi hayi bantu bakithi, Mgabe isikhathi sakuse sikwanile, siyayifuna le mali yethu i-15 billion leyo kuthiwa yenyamalala, and yona i-15 billion angikhona ukuthi iyo yodwa, ziningi imali ezatshontshwayo.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Mabutho, siyabonga.
Ngiyabonga ntu.
Beli lalele uhlelo lwabasakhulayo, ngixoxa lomsekeli webandla le-MDCT uDonald Mabutho, ongomunye wabasekeli baleli bandla abatshengiseleyo eHarare ngeviki edluleyo besola umbuso kamongameli Mugabe. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Sibonge uNtungameli Nkomo we-Studio 7 obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Ngesizwe umculo kamuyi uBob Marley esithi Redemption Song.
All pirates, yes they rabbi, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.